Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngendaba lenkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Hlolanja 2024 uTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Were already agreed upon by our leaders, His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Ele Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imithini yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili.
Kwa-50 avenues avumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise budwetshwe emzila lapho abantu abazathengisela khona bese sibisa ke bona laba abaya bebhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe.
Bekuyiziphithiphithi kudoniselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa kobulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-5th Avenue. Namuhla uZulu waseMelika umanyene ukunanza ikhefu ele President's Day lona elaqala ukunanza ngomnyaka ka-1879. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Belarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba ukuthengiselana imitshina yokulima lokunye okuthuthukisa umnotho wamazwe omabili. Kodwa kulabanye abathi kababoni okutholwa iZimbabwe kwele Belarus okwenza babe lomcabango wokuthi lobu yibudlelwano benkokheli kuphela, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ubudlelwano bamazwe la buncone namhla ngabamele uhulumende wakwele Belarus loweZimbabwe ngesikhathi behlolisa izivumelwano ezalotshelwana yinkokheli yamazwe la. Ekhuluma emhlanganweni owenziwe phakathi kwamazwe obona ngobudlelwano phakathi kwele Belarus lamazwe ezikazi le-Afrika ubujonge ukuqinisa izivumelwano zokuthengiselana.
Which were already agreed upon by our leaders.
Silungise ubudlelwano obavunyelwana inkokheli yethu njalo ukuba sikhangele ukuba singasebenza sonke njani ukulungisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli Mnangagwa lapho esiya eBelarus.
His Excellency President Mnangagwa to the Republic of Belarus.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Rofina Chikawa osaphethe isikhundla somphathi ntambo wohlangothi olubona ngokudlelana lamanye amazwe.
On the bilateral relation between our two countries, from the time when His Excellency President Dr. Emmerson Mnangagwa visited Belarus in 2015, when he was then the Vice President of the Republic of Zimbabwe, to discuss cooperation between the two countries.
Ngesikhathi umongameli Mnangagwa esethekelela eleBelarusi wahlangana lomongameli Lukashenko lapho okwalungisiswa ugatsha lezokulima ukwemba lezinye ingatsha.
Ingcitshi kwezomnotho zithi loba nje kuqakathekile ukuba leZimbabwe lidlelane lamanye amazwe wonke kumele kucace ukuba ilizwe lithola imali enganani ngobudlelwane lobo. Ziqhubeke zisithi akucaci ukuba eleZimbabwe lizatholani okubambekayo ngokuzwanana lele Belarus. Enye yalezi ncitshi esebenza lenhlanganiso ye Disability Center ngumnumzana Masimba Kuchera.
Uqakathekile sibile ukuthi iZimbabwe ibe lobudlelwano lamanye amazwe njalo izivumelano lezi zinganceda ilizwe sibili. Kodwa udube esilubonayo thina yikuthi iZimbabwe ma isenza izivumelwano labo China, labo Belarus, labo Russia, uyabe kule mfihlo phakathi.
eleZimbabwe lalobelana izivumelwano zokwemba, ezokulima, ezokuthekelelwa kwamanye amazwe lokunye ngomnyaka ka-2023. Ukusenjalo, isigodlo sakwele Namibia namhlanje sibambisane labe Museum of African Liberation besenza isikhumbuzo sokuthakazelela impilo kaMuyi uHaji Heipo owayekhokhela eleNamibia. uHeipo uchazwe njengomuntu owasebenzela ukuthi uZulu wezikazi leAfrika athole uzibuse. Omunye okade esembuthaneni lo ngumnumzana Methuseli Sibindi othi eleZimbabwe likhala ndawonye leNamibia.
INamibia yayikhona kwi-inauguration kaMnangagwa neSouth Africa neMozambique. That's why iZimbabwe ikumbula lo former president weNamibia.
UHeipo ubhubhe emhlaka 4 kuyona lenyanga eseleminyaka engamachumi ayisishiyagalombili 82 wabulawa ngumkhuhlane wemvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Bekuyisiphithiphithi kudonselana phakathi kwamapholisa kamansipala labaphila ngokuthengisa kobulawayo namhlanje ekusunguleni kohlelo lokususa abathenga bethengisa impahla emigwaqweni kakhulu ku-5th Avenue. Amapholisa athi asungule lolu hlelo ngenhloso yokuhlanza idolobho leli eselingcole kakhulu ngenxa yabantu abenza santando bethengisela ndawana yonke. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Bakhala ezimathonzi abathengisayo besithi ukuthenga bethengisa bekubaphathisa ekondleni imuli zabo kepha bengaxoxwa bazaphila ngani. Unkosazana Ethel Muroyiwa ngosakhulayo labantwana ababili.
Thina silabantwana silamadoda siphilisa abantwana bethu ngokuthengisa emgwaqweni khonokho. Sihambisa abantwana ezikolo ngakhonokho akulanisafunda. Safika kubo form 6 kodwa kasisebenzi umsebenzi akulo. So ngase sisuke emgwaqweni asikwazi ukuthi siphilise abantwana bethu njani. Into esizwisa ubuhlungu thina kithi njengabazali.
Umfelokazi ugogo Mayi Mafumo uthi uzagcina njani abantwana engasathengisi.
Bayasisusa emakethi asiwazi ukuthi singaphilisa njani abantwana. Abantwana bayahawula, isikolo zivuliwe, kulama school fees, kulama exam fee, abantwana bafunda ngamafoni, amafoni akhona ayajuswa. Lapho sihlezi khona kubhadalwa ama-rent, kubhadalwa amagesi lamanzi. Sibona ngathi sokukusizimela kodwa siselishwe lelakithi.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabathenga bethengisa abebulawayo Upcoming Traders Association unkosazi Thandazile Mpala yena wamukela uhlelo lokususwa kwabantu abathengisa okungekho emthethweni.
Khathi sesiminyene akusela order. One, i-city council ayisabhenefithi lutho. Thina sesithengisa mahara emgwaqweni wayo and thina kuqala mina nga-understand. So ngangile change kunenge engakwenzayo empilweni ngokuba le-stand. So mbona ngathi kungaba le-stand kuzaba le-order. Ngoba nxa sinje siminyene abanye kabatsheleki ngaze batshele ukuthi asiklineni kuba ngumsindo abantu abazwisisi.
Ugogo uRose Nyathi ngomunye wabasekela lolu hlelo othi sokungcolile njalo sokulobuchapha obesebekayo kobulawayo okuyindawo eyayisaziwa ngokuhlanzeka.
Mina asifika ngalo okwenziwa yi-city council imvumelana lakho. Ngoba izinto banxa ungabuye emakethe uzobona idote lapha emaketing thuba ndobani awusozivumelane lapho. Kodwa kulabanye abangavumelani lakho abathi ngaye bona bayathengisa ngenkani basithathele thina izitendi thina basithola khona kuhlale lokho kungcolile. Hayi mina ngidiphansi zedote forward cleanliness forward ngalokho okuthiwa ngu-city council.
Inkokeli ye-ZANU-PF kobulawayo ibikwa yiyo egcwalisa abantu ukuthi bathengise okungekho emthethweni ngoba idinga abalandeli. Ukhansela ka-Ward 1 emele ibandla le-ZANU-PF kobulawayo umnumzana Josiah Mutangi ulandule ukuthi ibandla lakhe lenza into enjalo.
Lokhu akusoqiniso. Yes, I'm coming from ZANU-PF. But abantu labana bakumakethi bavela endawo esijeneyo. Thina njengekhansel sibathatha njengabantu abafuna indawo zokuthengisela kungela ukuthi uvela kuyiphi ibandla.
Umzeleli kameya kobulawa umnumzana Edwin Dlovu uthi bafisa ukulungisela abathengisa emgwaqweni indawo ezijeneyo zokuthengisela hathi enzikini yedolobho emzameni yokumelana lokumemetheka kwemkhuhlane efana le-cholera.
Baku-50 avenue savumelana ukuthi sizabasusa okwesikhatshana silungise kudwetshwe imizila lapho abantu abazathengisela khona. Bese sibisa ke bona laba bayabe bhalisile babuyele bathengise endaweni esilungisiwe. Hatsho kwenzakala kathesi ngokwenza njalo siyabe sihlina ke idolobho silihlanza ke ukuthi kube yindawo ehlanzekileyo. Ikanti kunqabele ukumemetheka komkhuhlane lo sivamile elizweni.
Ukususwa kwabantu abathenga bethengisa kobulawayo kwenzakala ngesikhathi isimo somnotho sisiba nzima okwesabekayo. kusenjalo kulabanye njalo abasuswa emadolobheni atshiyeneyo agoqela iPlumtree wangePindura lapho sebelayo ukuthi bazisukele emgwaqweni bengakadudulwa ngamapholisa. Ngimanesito 7 ngoBulawayo, igama lami ngezwe Jesus Banda.
Ibandla leZANU-PF kusobala ukuba lifisa ukubisela umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni ngokhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2028. Okwamanje abatsha abakubandla leli sebeqalile ukukhankasela ukuba angene esikhundleni lesi loba esesebenzela isigaba sakhe sesibili esehofisini likamongameli elingelokugcina njengalokhu okuphawulwa isisekelo sombuso welizwe. Baningi abakubonayo lokho abathi kabasoze bavume ukuba ibandla elibusayo likwenze, kubika uGibbs Dube.
Okwamanje sebetshaya isilogani abatsha kubandla leZANU-PF esithi uMnangagwa kumele ancintise kukhetho ngomnyaka ka-2028 loba isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi akumelanga umuntu edlulise iminyaka eyisitshiyangalombili esesikhundleni. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF uMnumzana Farai Marapira uthi kabakakhulumisani ngodaba lolu, kodwa wonke umuntu ulelungelo lokukhankasela ukuba uMnangagwa abuyele esikhundleni.
What we do as ZANU-PF is we pander to the whims of the people. If the people want that change, and if the people communicate that, then there will be those changes. Understand that the laws and the constitution and the democracy is about reflecting the will of the people. If the people want that, then they'll have a referendum. If they do not want that, then we are just going to continue with the constitution as it is.
Ukhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZipra Veterans Association, uMnumzana Pastor Magwizi uthi kumele umbuzo wabelwano yatsho ukuthi uMnangagwa abuse aze agugele ehofisini.
Ngomuntu engazazama ukukhampenela for 2028, but i-2028 yabona kwangakashisa izinto zezizizi ina-sendown abantu bonke bobabele ukuthila elizwe kungafuneke kuxokozela njengamazi kwele umbuso wokuzivuthanisela vele athi ngowokuzivuthanisela sefanaya lokade kukhona kwamgazi wathi wacina kuthimazi athi sisiwangena kudinasi lawona lowo ungayenza khona lokho ngoba sekushebhekile vele kwefuna kwezinto zangkhona ezenzakalayo ngoba nangokuthathwa kwamandla o-legislature sifakwa kwezekuyenzakala kwezinto kuthi ukukhomba khona lapho ukuthi khona kwesinye isikhathi abantu bayefuna ukuthi baqhubekise umbusowabo.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ukuza imhlolo ngokufiswa libandla elibusayo.
Sibona kusenzakala into ebisenziwa ngumgabe. Into ekade isenziwa ngumgabe bekuthi ama-youth kubuyela uphiko lwabomama uze sekuthiwa hhayi vele sesimu-endosile umgabe. Yikho sikubonayo khona lokhu kusenzakala. Futhi into emangalisayo yikuthi uMnangagwa akalazo yini inhloni zokuthi kubonakala ukuthi akula new dispensation abeyenza even ikhu ukuthi uzenze wayezenzela yena eyedwa. Njalo kuthi ukuthi sokuhle kusitsho khona ukuthi ubesimbala ukuthi khona i-term of office yakhiphelile kodwa ngenye indlela kuthi ukuthi uqalela phansi. Kuyinto edanisayo kakhulu lokho bakuthi
ubona ngani ufisa ukufela ehhofisini kumbe kuyini lapho kwenzakala.
Iye vele ufuna ukufela ehhofisini sesike sakutsho ukuthi ukungalungiswa kwendaba yegugu ground kuzakwenza izinto eziningi kakhulu eziyangisayo zisenziwa yizanu zisenziwa ngomnangako kutho ukuthi ngenye indlela laye ufuna ukuphuma njengomgabe. Manje asazi ukuthi ngoba ozamkhipha njengomgabe ngoba yena nguyo khipha abanye njengomgabe.
Usukhica Mfundo Labo Maduku ingcwethi kwezemithetho njalo okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly uthi akulunganga okwenziwa libandla leZANU-PF.
This idea of a third term is totally undemocratic and ought not be pursued because there are very good reasons, not just in Zimbabwe but all over the world, where presidential terms or in fact terms of offices are limited to two terms. It would be to be very retrogressive in our country because we used to have a constitution that didn't limit the number of terms a person could serve as president.
Baningi abathi kubi kakhulu okwenziwa libandla elibusayo loba kusekelwa ngamalunga ebandla leli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
IZimbabwe ibhekane lodubo lwendlala njalo iWorld Food Program ithi kulabantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million abadinga usizo lokudla. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ekhangelane lodubo lokuguquka komumo womkhathi osekubangele ukuthi kutshintshwe indlela zokulima. Usikhwicamfundo Thafazwa Mabhawudi owesikolo se-London School of Hygiene and Tropical Medicine ukhuthaza abalimi ukuthi balime izilimo ezishiyeneyo, hatshi ukulima isilimo esisodwa njengolokho obesekuvamile. Ukuhlazela ludaba sixoxa lengcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum, umnumzana Angliston Sibanda.
Umumo womkhathi uyaguquka, so ke nokulima kwethu indlela esilima ngazo kuqakathekile ukuthi sithathe indlela ezenza ukuthi sithole okunye okuncane. So nxa silima nge-permaculture kwenza sifanelise ukuthi nanxa okunye kungatsha kodwa okunye siyadobha. Futhi nxa sisenza i-permaculture thina sinfluence lolunye uhlobo lokulima okuthiwa i-regenerative farming, okutho ukuthi nxa ungalima wasikilime amabele apho ukuthi uphinda uthi phakathi kwamabele ulime njubu, ulime amazambane, ulime imvumba, awungeke waswela ukuthi lanxa amabele ungasenzanga kahle udobhe endlubini lezilimeni. Kanti njalo imvubu lezana lezilimo kuyakuseva njengokuthiwa ngama-cava crop ayabe egcilile ukuthi umhlawuzilelelebe lingile amanzi akho angaze athe athathwa ngumoya ngaloku lokho sokuthi i-evaporation. So kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi njengabalimi
sesikhangela ukuvunda komhlabathi ukulima ezilimo ezitshiyeneyo kungaphathisa na
kakhulu. Okunye futhi angithi izilimo lezana ziyabe sezinandi, asithi umuntu abe lime intanga zamakomane, walima ama-leguminous plants izimba lezana ezikhuthayo kumbe lezana ezesindi, ziyanaba zinganaba zona lazo, ziyavundisa umhlabathi, zithiya umhlabathi zindile. Bese kuthi emva kokuvuna abalimi bayakhuthazwa futhi ukuthi bathiye izilimo lezana amahlanga akhona ahlale phansi laphana ukuze abe ngumvundiso emhlabathini, ukuze singasasebenzisi kakhulu ama-fertilizer lawa ayenziwa ngemithi ngoba ayathisa. Yiwo futhi amanye abangela komhlabathi lokuthi nxa siwafaka athisa izilimo zethu ngoba amanzi asemalutshwane afaka i-fertilizer emhlabathini ilezulu bese lihamba izilimo zethu ziyatsha. Kodwa singasebenzisa okwemvelo lokhu ukuthi sekele kubolele khonapho kuvundise umhlabathi, siyathetha umhlabathi wethu izasuke kuvunda.
Ngenxa yokuguquka komumo womkhathi lokhu kwesinye isikhathi sibona izulu lisiba linengi kakhulu bese lisuke liswelakale okwesikhathi eside. Kungenziwa njani ukuthi abalimi babe bevikela izilimo zabo?
Nxa sikhetha imfanelo zethu kasikhethe imfanelo leziyana ezizala zikhule zizale masinyana, bese kuthi nxa sizisarele lezi zilimo izilime silime sihlanganise lezinye khonokho sikhuluma ngakodwa i-permaculture sibe lama-cava crops okuthi izulu nxa selithe lahamba umhlabathi lwana uyahlala ungatshiswa lilanga direct, kuyahlala kulomthinzanyana okhave umhlabathi ukwenzela ukuthi umhlabathi lwana ungamanzi angaphephuki masinyane. Kanti njalo futhi nxa silima sele sivele silime ngendlela yele ekhona eZimbabwe esiyithuthukisayo ethiwa yi-conservation farming, abanye bathi yigatshompo, abanye bathi yinkwasa, ngokushona bathi yisimvuthu.
Lo ube ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi yezokuguquka komumo womkhathi njalo engumqondisi we-Africa Voluntary Carbon Credits Markets Forum. Ngesikhathi imibono idabuke phakathi phezu kodaba lokusungula uhlelo lokusetshenziswa kwezithupha ukuchapha imingcele phakathi kweZimbabwe leBotswana, kule mibuzo eminingi ngokuthi kambe lolu hlelo luzaphumelela na. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHavron kwele Botswana.
Emhlanganweni osanda uqhutshwa phakathi kwamazwe omabili oyi-4th Binational Commission oqhutshelwe edolobheni leMaun kwele Botswana kuyona le inyanga, omongameli bamazwe omabili baveze idlabuzane lokuqhubeka ngohlelo lokwesulwa kokusetshenziswa kwengwalo zamapassport kungene izithupha ekuchapheni imingcele. Umongameli Masisi uthe lokhu kuqakathekile njalo kuyindlela yokulwisana lokweqa umngcele okungekho emthethweni.
As the leaders have expressed their desire to do this not because we want it ourselves,
Inkulumo phakathi kwamazwe ethu ziyathembisa njengabakhokheli sifuna lokhu kwenzakale. Hatshi ukuthi kufunwa yithi kodwa kuyikulandela izivumelwano ze-SADC kanye le-AU.
Kukanti uMongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kungaba kuhle ukuthi kungene isithupha ngoba vele ukusetshenziswa kwamapassport kwakungekho kungumkhuba wabuya labamhlophe.
We didn't have passports to move from one country to another.
Imbali yetu itshengisa ukuthi vele sasingasebenzisi ingwalo zamapassport zabuya lalabo abebezibona engathi bathuthukile okwedlula thina.
Kodwa noma nje omongameli bobabili bezama ukufaka umfutha kulolu hlelo okugoqela lokuthi banikeze isiphathamandla zamazwe omabili umlayezo wokuthi beqale ukusebenza phezu kwalolu daba, amanye amalunga edale lephalamende kweleBotswana bathi abafuni la kuzwa ngalolu hlelo. Bayabuza ukuthi ukusebenzisa isithupha kusekuthi lokuthi ugcwala bezimbabwe elizweni labo ngoba bebalekela isimo somnotho esingamanga kuhle elizweni labo. Ekhuluma edale lephalamende umnumzana Paulson Majaha omele iNatha Gqwetha okungumuzi oseduze lomngcele wezimbabwe uveze ukukhathazeka esithi inani labezimbabwe leBotswana livele luludubo ngokuqonga kwalo, kodwa uhulumende ofuna uqhubeka ngohlelo oluza kwengizisa udubo ngamandla.
Kulibaka kunali mathata along the border especially khoneko.
Bukhanya kulodubo emngceleni ikakhulu enyakatho duze leZimbabwe, njalo akunacingo okudala ukuthi bangene ngobuningi babo okungekho emthethweni.
Kodwa umphathi ntambo obona ezongena kwabantu elizweni inkosikazi Anna Mukheti uthi noma nje inombolo zitshengisa ukuthi kulenani eliphezulu labezimbabwe lingena kungekho emthethweni, ukusebenzisa isithupha kungaphathisa ukuthi abantu bangene ngendlela eziqondileyo.
Ukungena ngezithupha kuyindlela eqondileyo, yikho lo mongameli Masisi ekhuluma ukuthi ukusebenzisa izithupha kunganceda ukuthi siphathise ukuthi abantu bangene elizweni okusemthethweni.
Noma nje inkokheli yamazwe womabili isithi ilandela njalo ikhuthaza izinqumo zenhlanganiso yokuzwekazi le-Africa, e-African Union yokuhamba kwabantu kanye lempahla okhululekile, abacubungula ezombusazwe abafana lomnzana efidle lancube bathi ungahambelani kwezomnotho kanye lezombusazwe kweleBotswana kanye leZimbabwe kwenza kube nzima uqhuba isivumelwano sokusebenzisa isithupha.
Indaba yokuhamba kwabantu bengela ma-passport besebenzisa izithupha izahlupha kakhulu ngokuba ezomnotho zalamazwe kazilingani kazifani njalo. Abantu beBotswana bahlezi kahle, ezomnotho zabo ziyasebenza balemisebenzi, yonke into ihamba ngendlela efaneleyo, ngakho ke asoze badinge ukuza kakhulu eZimbabwe.
Umnumzana Mkhululi Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana yena uthi kuhle ukuzanywa inkokheli yamazwe omabili, kodwa ngenxa yegama esengcweli labantu bekhaya emazweni kuzaba nzima ukuthi abeBotswana balwamukele lolu hlelo.
Thupho lonalolo lukhuvele lukhona ukuthi thina ngapha abakithi njengobana sisazi bahlezi begconwa ngendaba zodalwa kwamacala lakho konke nje okwenzakalayo kungantwa akuphathi kahle.
IBotswana ilesivumelwano esifana leNamibia, njalo ukusungulwa kwalolu hlelo phakathi kwamazwe omabili akuzange kudunge imimoya njalo lokho sokusenzakala ngokuzanywa ngeleZimbabwe. Inombolo ezikhitshwe ngumkhethi edalela ePhalamende zitshengisa ukuthi eminyakeni emithathu edluleyo kulabeZimbabwe abayizinkulungwane eziphezu kwezilitshumi lantathu i-13,189 abangene elizweni okungekho emthethweni, njalo inani leli liya likhuphuka umnyaka ngomnyaka. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron Botswana.
Okwezi iphathelane leMelika, namhla uZulu waseMelika umanyane ukunanza ikhefu elePresident's Day. Leli khefu laqala ukunanza ngomnyaka ka-1879 kuthakazelelwa ilanga lokuzalwa likamongameli George Washington, kwathi ngokuya kweminyaka laba ngelokuhlonipha omongameli bonke nje abakhethwa ukukhokhela eMelika asebe ngamachumi amane lasithupha 46. Ukuhlaziya imbali yaleli khefu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe.
Usuku lolu lwaqala kungasiyo holiday, kuyikucelebrate i-birthday kaGeorge Washington owazalwa ngo-February 22, 1732, and yaba holiday kusukela ngo-1789 kulapho eyafakwa emthethweni ukuthi kube iholiday. Naleso sikhathi futhi ayilokhu celebrate i-birthday yakhe uGeorge Washington. kuze kwachinja ngabo 1960 lapho iCongress iyadecide khona ukuthi ngangcono usuku lolu lu celebrate ama president wonke adlulileyo. Yikho lapho ke batshintsha le date ukuthi ingabe mhla ka 22 ibe on the third week ngomvulo we third week ka February. Lapho futhi sibona kulomunye upresident la wazalwa ngo February Abraham Lincoln. So abanye bakuthakazelela kakhulu lokhu ukuthi sekuinclude lomunye upresident. Njalo futhi bayenza ukuthi kube ilong weekend njengoba sibona namhlanje kuyiholiday lapha e-America ilong weekend ukuthi abasebenzi bathole labo ukuphumula, njalo futhi bakwazi lokuthi baphakamise umkhonomi we-America ngokuthi bahambe bayeshopa bayodla out kuma-restaurant lento zifana nalezo.
Ye wena unje sibili njengomoyo utholani phakathi kwakho zokuthiwa nje kulakho lokuthi umthelo we-tax kwezindawo kubekwe eceleni?
Ngithola at least ilanga lokuthi ngike ngiphumule ngibe le-long weekend. So ngiyakujabulela kakhulu khona lokhu ukuthi abasebenzi bathola isikhathi sokuthi bake baphumule.
Lo ngumnumzana Dan Moyo odabuke eZimbabwe osehlala kwele Melika. Limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube wa Studio 7 eseVirginia. Okwamanje wothi siphe ithuba lina balaleli be Studio 7 ukuze liphe imibono yenu.
Umhlalo mpofu lo okhulumayo kovarevare enkaya embasha thanda ubingeleli bomncane usupreme kwaphana embasha bingeleli bomncane uLawrence Egonye abalandeli bakaStudio 7 bingeleli u-anti ebhinga onamaja bingeleli umamncane uGrace Harare bingeleli ezinye izihlobo zami zabanye abangane nje abalandeli bakaStudio 7.
Sibonge ukuba khona emoyeni, hawu asibuye sibonge njalo iy'ndaba esizithola mihla nemihla. Kukahle lokhu ukuthi sihlale sinxabaxhumeneyo. Ngidikangikulise nje bonke abangaziyo labangangaziyo abangithandayo nabangizondayo ukuthi hhayi asiqhubekeni siphile. Obabulisayo Evans Ncobe entabuka etsholotsho zaya kobathuni. Manje hayi ngobulawayo mbulisele yeme Brazia uzef esusimane tsholotsho sikhula mdala uyibambe njalo mbulise yonke imuli yami wonke bonke angeke ngibaqede sibaningi kakhulu kodwa ngithi inkosi kayisenzele kuhle. Ambonge baba, ambonge, ambonge emsakazweni.
Ngithanda ukubingelela nje othobeka Ncube, Progress Ncube, Lindokuhle Ncube, Zenande Ncube abo bonke ekhaya esigabeni sakithi enkaya. Ngilungisani Ncube lo okhulumayo, ngiyabonga. Danko
obingelelayo lo oweni Sibongo Ncube, ngithi sengathi ningayibamba kanjalo. Inkosi nibusise, ngiqhubeke ngomsebenzi wenu oye phambili. Siyabonga.
Ya mina ngithanda Ndlovu, ngithanda ukubulisa nkosikazi wami eFlabusi lapha eLuigi Sithobekile Mlilo, mbuyelelelo mntanami uFana, mbuyelelelo mntanami uTha, buye ngikhuphuke ngiyekwanda, ngiyebingelela osibale bami kunye lomamazana lapha emashonomoshe umasu. Ngiphinde futhi ngibingelele abazawami lapha u-Otfield no-Austin nabanye nje abafowethu abanye engabalanga, kodwa hhayi kwenele. Sibonge, sibonge u-Studio 7.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhlanje, sikhangela ukuthi abalimi bengasebenza njani ngalezi zikhathi zokungani kuhle kwezulu kumbe line kakhulu kudalwa ludubo lokuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Singakehlukane wathi sikhangele ebesikhokhela eleBelarus lithi lizaqhubekela phambili liqinisa ubudlelwano leZimbabwe ikakhulu emisebenzini yokwemba okuthengiselana lokunye. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwanamhlanje oluvalelisayo ngudabo kaNcube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.